Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Isikhathi afast 7 nawulamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 11 kumpalakazi 2017 nguNtungamile Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Amabandla aphikisayo athi uhlelo lokubhalisela ukuvota osolufika emaphethelweni ngeviki ezayo kumele lungezelelwe amalanga ukuze lufinyelele abaza elizweni ngesikhathi sekhefu leChristmas.
Umanyano amabandla aphikisayo OMDC Alliance usuthumele iqhula emazweni atshiyeneyo liwazisa ngesimo sezombusazwe kanye lokuthi akukabi lenguquko kumithetho yokuqhuba ukhetho.
Omunye wabacebisi bakamongameli Mnangagwa umnumzana Christopher Mtswanga sekucunule uZulu weMidlands leMathabeleland ngamazwi okuthi udaba lwe-Gugurawund akumelanga lukhulunywe. Ngalo
zonke lezindaba lezinye ziyalandela.
Amabandla aphikisayo athi uhlelo lokubhalisela ukuvota kumele lungezelelwe ukuze lifinyelele wonke umuntu lalabo abavela phandle kwelizwe abafika elizweni ngesikhathi sekhefu leKrisimusi ngesikhathi sokubhalisa abantu abalutshana kakhulu ikakhulu koBulawayo. Ubathabile Masuku sethulela loludaba ekoBulawayo.
Inhlanganiso ebona ngezokhetho iZEC ithi isibhalise abantu abayinkulungwane ezilikhulu lamachumi ayisithupha 164,240 koBulawayo, okulinani eliphansi kakhulu kulabo kade bekhangelelwe ukubhalisa, kuthi ilizwe lonke jikelele sebedlule kancane izigidi ezine i-4 million. Umkhankaso wokubhalisela ukuvota uyagqitshwa mhla ka 19 Mpalakazi, kodwa uZulu uzaqhubeka ebhalisa amagama abo kuluhlu lwabavoti emahofisini eZEC. Embikweni okhitshwe iZEC, inani labantu eselibhalisile koBulawayo lilokhe lingaphansi kwengxenye ekhangelelwe ukuthi izabhaliswa ukuvota. U-District Elections Officer wakoBulawayo uNkosikazi Sithokozile Khuphe uthe laloba inani lilokhe liphansi sebefake imizamo eminingi eyokuthi bahuge abantu ukuthi babhalise ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo.
IBulawayo kathesi voter registration sekuphase 4 sesizamile kakhulu. Sesisiyafika kuhafu yenamba esiyikhangeleleyo. Sesizama ukulandela abantu ezindaweni lapho esibabona bekhona bebhizi.
Namhlanje koBulawayo amabandla aphikisayo awe-MDC le-MDCT kunye lebandla elibusayo eleZANU-PF abebuthene kanye leziphathamandla zeZEC becubungula ukuqhutshwa kohlelo lokubhalisa lolu olwe-BVR ezabelweni ezintathu ezeMathabeleland. Exoxa leStudio 7 unobhala jikelele webandla leMDCT umnumzana Douglas Monzora uthe njengamabandla aphikisayo bavumelane ukuthi uhlelo lolu kumele lungezelelwe ngamalanga angamachumi ayisithupha ukuze abavela ngaphandle kwelizwe benelise ukubhalisa. UMonzora uthi uhlelo lokubhalisa ukuvota aluqhutshwa ngakuhle ezabelweni ngenxa yokuthi izifundo zokuvota azenziwa ngakuhle njalo abantu babengela maphepha okubhalisa. Evumelana lo Monzora umgcini sihlalo webandla leMDC ekhokhelwa nguProfessor Walshman Ncube koBulawayo umnumzana Oscar Ncube utshele uZulu ukuthi uhlelo lokubhalisa ukuvota kumele lungezelelwe isikhathi.
Emhlanganweni wanamhlanje siphume lokuthi ngenxa yokuthi kube lenhlupho ezinengi ebantwini bakithi ukuthi bafinyelele ukuthi bayiregister, siceleke savumelana ukuthi kasi extendeni uhlelo lolu lokuregister abantu ngezinye izinsuku ezingafika 60.
Uncube ugcizelele wathi imandla lezanu PF likhuthazwe njalo lavuma ukwekela ukuthatha inombolo zephepha lokubhalisa ukuvota ama serial numbers ngesilungu.
Sinanzelele ukuthi kuma provinces amabili lawa ngaphandle kwaBulawayo, iMath South neMath North, kule banye abafowethu abelinye ibandla ngathi abebandla elibusayo bebesithi bona nxa umuntu eqeda uregister bambize bathathe ama serial numbers awe slip leso asiphiwe izekhe, sike sacina ke ngokuthi kakungenzakali lokho.
Umhlangano lo ukuhlanganisa amabandla amathathu alabameli edalele parliamente, njalo umlandi wawo ubungowokulungisisa imithetho ekhangele ezokhetho. Uhlelo lokubhalisa ukuvota lukhangelelwe ukugqitshwa mhla ka 19 Mpalakazi ngo-2017. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance uthi usuthumele iqula emazweni akuzwekazi le-Africa kanye laphetsheya kolwandle ukuthi liyowazisa ngesimo esiseZimbabwe kanye lokuthi akukabi lenguquko kumthetho yokuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Umanyano lo uthi uzacela amazwe la agoqela elemelika kanye lomanyano we-African Union lo-European Union ukuthi ancedise ngokukhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi aqhube ukhetho olukhululekileyo. Abakuqula leli babalisa umnumzana Weshme Ncube okhokhela ibandla le-MDC, umnumzana Nelson Chamisa umsekeli kamkhokheli we-MDCT, kanye lomnumzana Tendai Biti okhokhela ibandla le-People's Democratic Party. Asizweni okuninga lolu daba kungxoxo esiyiqhubelwa unkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumi sebandla le-MDCT.
Basemgwaqeni sikhona ngomjenje ukuthi bakhulumisane namazwe ase-Afrika, amazwe ase-Europe, ngoba sonke siyazile ukuthi upresidenti omutsha uthe yena sizahamba kukhetho ngo-2018, njalo eZimbabwe siyawazi ukhetho lokho lwenzakala kusukela ngo-2000 kakuzange kube lobuhle babulokhu kutshontshwa ukhetho. So bakhankasela ukuthi ukhetho oluzakwenzakala eZimbabwe ngo-2008 kumele inkokheli zesadaki eze-AU eze-UN zibe khona zikhangela ukuthi kuhamba kuhle yini. Sikhuluma njenjenje udaba lokubhaliswa kwabantu kumele kulisakhamakhama abantu.
Kuyini elikwesabelayo? Libona ingani umongameli omutsha kasoze alungisise yini okuhluphayo ama-reforms?
Esikwesabelayo khona sikhulume ezile ukuthi umama uMakarao uthi umsebenzi phande kulomuntu onjengomama uMakarao ongaphonga ukuvuka nje ekutheni athi akasafuni umsebenzi wezethi, isizathu esingazange sicace. So lokhu sekukhombisa ukuthi kungaba khona ukuthi ubaba uMnangagwa bamethusele umama uMakarao ukuthi afuni ezethi, ukwenzela ukuthi bona babe yibo abazangena baye kona kwezethu basesebenzi.
Abanye njalo bengathi kungani lisiya emazweni kulokuthi liqinise imikhankaso yokhetho ekhaya?
Imikhankaso yokhetho ekhaya vele iqinisekile, sikhuluma sinjenje abantu baku-ground sibasebenza. But into ekhona ukuthi isikhathini zonke kusukela ngo-2000 kuzofika namhla ngo-2017 besilokhu sihamba kukhetho kusa uhulumende wezanu esalisa amanye amazwe ukuthi abuye azekhangela ukukhethelwe ngoleqiniso yini. Namhla ngokuthi silo hulumende ongavunwa ngabantu ozifake esikhundleni ngokuthi yena utshele ukuthi unamandla ukwedlula uzulu.
Amanye amazwe eminyakeni edluleyo abesithi eleZimbabwe kumele lizilungiselele ingxabangxoza yalo. Libona ingani amazwe lawa azalalela yini?
Kulokuthi sibayekile balandela izinto ezilotshwa ebulembini. Isikhathi esiningi izinto ezilotshwa ebulembini izinto zamanga. Sosesithumelele iy'nkokheli zethu ukuthi bayekhangelana batshelane okuyikho okuzakalayo ekhaya. So kuzaba kimo ukuthi bazasiphathisa mbe abasiphathise. Thina esifuna esikufunayo yikuthi bazi ukuthi ibhizele ininjani njalo into zinenjani. Ukuthi bazasiphathisa mbasiphathise isifise ukuthi basiphathise. Xa bengasiphathisanga hhayi siyakhulekela khosi yakubongela ngoba babale besinike indlela.
Lo ngokosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT sixoxelaye ekoBulawayo.
Omunye wabacebisi bakamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Christopher Mutswangwa secunule uZulu weMidlands leMathebeleland ngamazwi akhe okuthi udaba lwegugurawundi akumelanga kukhulunywe ngalo ngoba lusehlukanisa ilizwe. Umnangagwa ngomunye weziphathamandla zebandla leZANU-PF ezetheswa icala lokuphatheka kulumbhuqazwe wona owabulala abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili ezabelweni zombili. Sixoxelwa ke waba ngumphathintambo ogatsha lokukhumisana umlotha olwe-National Healing njalo owalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra umnumzana Moses Mzila Ndlovu yena othi uyaphambanisa kakhulu uMutswangwa.
UMutswangwa lokho kwabonwa ngabantu beMathebeleland Midlands kusenziwa igugurawundi kakazange akuzwe, kazange akubone. Nxa wayekubona wayengomunye wabo laba ababekwenza. Yikho singathi thina into le ilesimenemene siye simangalisayo ukuthi amaviki amabili nje adlulileyo bathembisa isizwe ukuthi baletha inguquko kuzaba lotshintsho endleleni ilizwe kade liphethwe ngayo nguRobert Mugabe. Nawu sebeqalisile ukuphumela egcekeni ukuthi kulolu daba olwe-Mashonaland leMathebeleland kabatshintshi ngoba uMugabe layo kade wakukhuluma ukuthi into le abantu kabakhohlwe ngayo. Yena uMnangagwa nalo sengu-president kathesi wathi yena into yegugurawundi is a closed chapter. Uyabona nje ukuthi uMutswangwa ungusomlomo kaMnangagwa ukuthi into le kuthiwa isigqikele emhlabathini nje ingakaziyo. Esikutshoyo thina abakubona eseze ubuhlungu lakathesele ukuthi size ubuhlungu singabantu beMathebeleland ngohlupho lwegugurawundi. Sithi kuyifanele ukuthi ihloka likhohlwe elakwenzayo esihlahleni kodwa phinde isihlahla sikhohlwe ukuganyuma kwaso lihloka. Ubuhlungu esibuzwayo asingeke sizidube ukuthi abantu beMashonaland bayabuzwa ngoba abakwazi esakubonayo nje asikuzwayo singazidubi ngakhona lokho. Bafaka iSaudi lebilebile phezu kwamanxeba asebantwini beMathebeleland leMidlands. Akulanto ebuhlungu njengokuthi nxa ufele isihlobo sakho ngendlela ebuhlungu eyafa izihlobo zethu sikhanyele. Umuntu akutshela ukuthi khohlwa ngakho kuyabambelela inguquko.
Pho lithi kwenziwe njani baba uMzila? Sizabona yini yena uMnangagwa eluphatha lolu daba njengoba kungomunye wabantu ababikwabe zingqungquthela zalolu daba?
Akulanto engenziwa ngukhulumende okhokhelwa yizanu baba. Asivumeli njengabantu beMathebeleland ukuthi ilaw nalo okade ekhangelela ukuthi kungikhuza kuba ne-justice phezu kwento egugurawundi. Abantu kasivumeli ukuthi akulahulumende weZANU-PF even olabantu beMathebeleland ngoba abantu beMathebeleland abakuZANU-PF balaphana nje ukuba izanyongwana. Umtshado lo kayiso wabo umtshado lo ngawabantu beMathebeleland and kusobala kuzanu ukuthi akunamuntu eMathebeleland ongayikhokhela izanu athi eyikhokhele nguPresident kuthiwa uvula amanxeba imbali yegugurawundi. Akusoze kwenzakala, asikuvumeli. Singakuvuma lokho sesizakhangela imizamo yesibili. Imizamo yesibili ukuthi wona lo mbuzo ombuza wona ukuthi kwenziwe njani. Kumele sizixoxe thina abantu beMathebeleland sikhulume sobala ngazilinye ukuthi sifuna ijustice phezu kwento yegugurawundi.
Umnumzana Moses Mzila Ndlovu wake waba ngumphathintambo ogatsha lokukhumisana umlotha olwe-National Healing njalo walwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra engumkhokeli njalo webandla eliphikisayo ele-ANSA. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 a.m., 2 p.m. lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele.
Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky.
Sekuqhamuke inkulumo phezu kokwakhiwa kwendawo yamabhizinisi iGodini Mall koBulawayo ngemva kokuba abaphila ngokuthengisa kulindawo betshengise ukudana ngembiko ethi izitolo zabathengisa bezimele ziza kuba inkulungwane elikhulu kukanti bona bedlula inkulungwane ezimbili. UAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Igodini Mall ikhangelele ukuqala ukwakhiwa ngozibandlela kunyanga ezayo, kodwa abazi ngokwenzakalayo bathi kungemva kwesikhathi. Izathi ingaphela ukwakhiwa limall kuza kuba lesilindo samabhasi kunye lezimota ezincane, amavinkili ahlukeneyo kanye lezitolo ezincane zabathengisa bezimele eziyinkulungwane elekhulu. Umqondisi wenkampani eyakhethwa ukuthi yakhe lindawo eTerracotta, umnumzana Thulani Moyo, uthi konke sekuhleliwe njalo bazaphangisa ukwakha ukuze abaphila ngokuzisebenza bethengisa bengalahlekelwa libhizimusi.
Ye, abantu bakhona abasebenza egodini baningi kakhulu, ngoba isimo sakhona siyasibona ukuthi imisebenzi ayikho la ekhaya. So what we need to make sure is that ma isusa abantu laphayana, kumele sisebenze ngokushesha thina so that they return back onto site.
Umnumzana Peter Sibanda othengisela egodini manje uthi ukuze kungabi lomsindo kumele kuqale ukuphiwa abahlali bakobulawayo indawo zokuthengisela, njalo bebe bebhalisile okusemthethweni ukuthi bebevele bethengisela egodini mall ingakakhiwa.
Indaba yegodini, into esicela ukubana khona, kumele kuqale kunikwe i-preference kulabo abavela kobulawayo.
Olwela amalungelo oluntu, umnumzana Efincube uthi kuqakathekile ukuba i-council yedolobho lakobulawayo ibe nendlela ecacileyo yokunikeza abantu indawo zokuthengisela, njalo kungabi lobugwelegwele kanye lokungenela kwabezombangazwe, ngoba yikho osekubulele ilizwe.
Indlela engibona ngayo ukuthi kumele kuqale benze lokhu esithi i-means testing. Ngobani abantu abahlupheka kakhulu? Abantu abahlupheka kakhulu yibo abafanele baphiwe ithuba kuqala, kungenziwa i-corruption yokufakwa abantu ngepolitiki.
Umqondisi wenhlelo ebulawayo Vendors Traders Association, unkosikazi Debra Mkhasa, uthi bona ezombangazwe abangenelani lazo bazakupha abantu abangamalunga abo, njalo abakade bevele bethengisela egodini ngoba amalunga abo avele ayaziwa lasekhansilini. Omunye njalo omele abantu abathengisa bezimele ngaphansi kwenhlanganiso ye-Streetwise Vendors Association, uCouncillor Edward Manning, uthe akusibo bonke abantu abazabuyela ukuyathengisela egodini mall, ngoba ekupheleni kokwakhiwa kwevinkili leli abanye babantu bazaqhatshwa kundawo ezehlukeneyo, kuthi labo abazasala bazadingelwa ezinye indawo zokuthengisela, kodwa vele abathengisa okusemthethweni ngeke baswela indawo zokuthengisela.
Abanye bazangena emsebenzini, kuzothi this Terracotta project izangenisa abanye bazasebenza kule, like each there will be ama shops, abantu bazangena lapha.
EZimbabwe imisebenzi emankampanini amakhulu ayikho ngoba avalwa ngenxa yokumamanzonzo kwezomnotho welizwe lezombusazwe. Abantu bayakwamukela ukwakhiwa kwegodini mall, kodwa bathi kungabachiyi endlaleni. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ku-Live Talk lamuhla sixoxa ngomhlahlandlela wokuzama ukuthuthukisa umnotho welizwe kumalanga alikhulu alandelayo. Sokulokhu kwathathwa intambo zombusazwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhleli.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwi ngamafitshane.
Omunye owesilisa uziqhuphule ngebhomba obelibophele emzimbeni wakhe duze lesilindo samabhasi ePort Authority Bus Terminal edolobheni le New York, walimala kanye labanye ababili abakade bezihambela.
Ugatsha lwabantwana kumanyano we-United Nations luthi ludinga usizo lwabantwana abalikhulu lamashumi amathathu lasikhombisa abagulayo abahlala edolobheni elasuthunwa ngabahlamuki kwele Syria.
Ingcwethi kwezempilakahle siveza ukuthi iningi labantu lisemnyameni ngodaba lokuthi isifo sechukela silakho ukuphazamisa impilakahle kwezamacansini okusuka kudale inkinga kuzithandani labachadileyo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labesilisa yibo abahlangana lalolu dubo lapho umkabo sebesithi baloyiwe ngoba bengasenelisi ukubasuthisa emacansini. Kungalesi sizathoke abenhlanganiso yeZimbabwe Diabetes Association beqhubeka ngemikhankaso yokutholisa uzulu imfundiso phezu kokungabangelwa yilesi sifo sechukela emuntwini oyabe elaso. Umqondisi wenhlanganiso le uDr. John Mangwiro uthi kulusizi ukuba iningi limoshe isikhathi lilwisana ngodaba olusegcekeni ngokuswela ulwazi. Unkosikazi Thandiwe Mdluli waseHatfield uthi yena usekuzwisisa lokho, kungakho engaselalo lolu dubo lowanga kwakhe.
Abantu kabaka kuzwisisa ngoba babe bekhangelela ukuthi mina njengomama ngenza ijuti lami. Kodwa mina kwesinye isikhathi njengoba ichukela yinto ebuyicatshile, ungabona sibonakala ungakafi uthi uNkulunkulu ukhona. Ngoba bathi hayi uyalindoda emacansini ngoba sikasithestwa. Mina ngibuya ngapha ngicheka iBP, bathi iBP thatha isupplier yakho amaphilisi eBP, amaphilisi enhliziyo ukuthi babone ukuthi imikhuhlane le kwesinye isikhathi kulethukela. Hayi ngoba khonokho kwemacansini laba abaselapha baya bengabuzanga ukuthi bakuzwisise ukuthi umkhuhlane lo uyahambelana.
Kungesifanayo lakunkosikazi Sihle Sibanda waseKhambuzumba othi kwaze kwathi dlwe kuye ngemva kokutholiswa imfundiso ngabenhlanganiso ye-Diabetes Association.
Mina kuyangimangalisa ukuthi kathi kabasiboni yini thina kuthi lathi sibantu abagulayo ngathi kathi kabasincedi.
Abe-Diabetes Association bathi luqhubeka luqansa lolu dubo le mitshado ichitheka ngoba kungasahambi kuhle emacansini bengakuzwisisi ukuba kungani omunye wabo engasuthisi omunye. Isikhathi esiningi kuvame ukucatshangelwa ukuba uyabe eloyiwe lo oyabe engasaqhubi kuhle emacansini ngenxa yokuswela imfundiso. Isilinganiso sokulithumi ekhulwini likaZulu weZimbabwe libikwa kungabaphila lalesi sifo sechukela i-diabetes, kodwa ingcwethi zithi okudanisayo ukuba iningi lingazi ukuba lilaso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu lomdlalo we-volleyball elabesilisa eleHarare City seliphelelwe ngumphako kumncintiswana we-Zone 6 Club Volleyball Championships oqhutshelwa kwoBulawayo kulezi nsuku. Kubika uJoseph Njanji.
Umncintiswano we-Zone 6 Volleyball Club Championships ungene kusuku lwesithathu namhla, njalo sekusobala ukuba iqembu leHarare City elabesilisa seliphelelwe ngumphako ngemva kokudliwa kwemidlalo emibili eliyidlale ngomgqibelo langensonto. Iqembu leHarare City likusibaya sikaGroup A esilamaqembu amane, njalo aliselakho ukudlulela phambili njengoba lilo mklomelo owodwa, okutsho ukuba lingeke lithole lelo elihlezi kwindawo yesibili engalaneni leGreen Eagles elile miklomelo yemihlanu loba lingaze linqobe emdlalweni walo wokugcina. Ngaphandle kweqembu leHarare City labesilisa, iningi lamaqembu amela ilizwe leZimbabwe kulomncintiswano athuthukise amathuba awo okudlulela kusigaba esilandelayo. Kumncintiswano wabesifazane, iqembu leHarare City liqhuba kuhle kakhulu njengoba lihlezi phezu kwengalane imiklomelo kusibaya sikaGroup A lile miklomelo yi-92 ngemva kokunqoba eleBotswana Defence Forces nge-3-0, kuthi eleUZ Wolves linqobe kwakuqala kulomncintiswano lapho litshaya lemoya leBarracks lasemalawi nge-3-0 okuyimpumela elichiye lile miklomelo emithathu. Kusibaya sikaGroup B leSpartans linqobe leLesotho Defence Forces nge-3-0, kuthi eleSupport Unit lalo litshaya leBlue Eagles lasemalawi nge-3-0. Umdlali weqembu leUZ Wolves uChrister Belspanda uthi unqoba kwabo kubabeka esimeni esihle sokudlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano.
I just needed to retire by as well as want to win. I'm in the festival today, which we just did last year, family, especially on my quarter final. And the interview we can achieve to make it to the quarter final. Since I'm out, I'm the champion and the other side.
Kucelela besilisa iqembu lesupport unit linqobele indeni nge-2 ka-1 kusibaya sika-Group B. Kuthi LAUZ Wolves litshayele University of Zambia nge-3 kanya, okuyimpumela elitshiyele ihlezi endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo kusibaya sika-Pool C lemiklomelo emihlanu. Kusibaya sika-Group D bekudibene amaqembu akuleli athi eleNapa kanye leli-Black Rhinos, njalo eleNapa yilo elinqobe nge-3 kanya. Imidlalo iqhubekela phambili kusasa lapho kuyikhona kuzacaca khona ukuba yiwaphi amaqembu azadlulela kusigaba sama-quarter finals ngolwesithathu. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Indus Entertainment.
Dr. Malinga vari kivaloi vatswere kimadimoni ehlabelake kamnandi eqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Amabandla aphikisayo athi uhlelo lokubhalisela ukuvota osalufika emaphethelweni ngeviki ezayo kumelele ungezelelwe ngenyanga ezimbili.
Umanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance usuthumele iqula emazweni atshiyeneyo ukuyawazisa ngesimo sezombusazwe.
Ayike selugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo Ntungameli Nkomo, salani ku Studio 7 Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.